lingani lishona njani izulu kandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane sihlaziya umbiko othi wona inani labantwana abancane abadlwengulwayo liyaqansa.
Msakazi, ngingasho ngithi siphila esikhathini esinzima kakhulu. Esikhathini esokuthi singomama abantwana bethu bangamantombazana asisahlali labo. Uthola ukuthi umuntu usemsebenzini abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeza abantwana bangamantombazana. Bathatha iadvantage yokuthi nampa abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa fike azenzele lokho afuna ukukwenza. Kulokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokhu lalokhuyana amfune lokhu lalokhuyana. Ngakho kugcina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwengula amankazana bengalandi untanga babo ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe lomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami mangilenkaniko zomzimba zoqonda khona umuntu lo uzafuna izinto ezifana labo sepa labo ubani bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe. So abantu besilisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni njalo bathatha advantage naleyo ukuthi abantwana isikhathi esiningi abantu ababhekileyo omama kabe khuduzani labantwana kumbe umuntu uthola ukuthi ngumalume uyohlala labantwana uthola ukuthi umalume uyosedlwengu labantwana into ezifana nalezo. Okunye futhi yebo imithi abantu sebasebenzisa kakhulu bathathi ukusebenzisa imithi bakuthatha bakuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala lomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka.
Okunye kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu i5 years labo abadlengulweyo. Kungakutshengisani lokho?
Thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu wesilisa unukubeze umuntu wesifazane bebevika ngokuthi hayi yena umuntu wesifazane lowo kade egqoke njani azanukubezwe mhlawumbe ubegqoke isigcebhezana azanukubezwe ngowesilisa. Kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubezwa lezingane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasitshengisa sasobali ukuthi asikho isicephezana esingagqoka ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu. Isicephezana bandeso so yona yini ekumuntu wesilisa kwenza umuntu wesilisa azahalela ukuthi alale lomntwana omncane kangaka makungasomuthi ngoba ayikho into singathi yenziwe ngumntwana ongaphansi oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emncane kangaka. Akula nto enye eyenza lokho kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo mizwa bani evuswa umntwana oleminyaka emihlanu emuntwini wesilisa.
Umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo abadlwengulwayo ngosisi. Kungakutshengisani lokho njalo?
Umhlaba esiphila kuwo usumi manzonzo. Angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesiKristu lezi bazathi umhlaba ususiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe eBhayibhelini. Mase sifika ezimeni zokuthi sizwe ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana bangabafana. Kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba usume ngendlela engaqedakaliyo. Kunzima lokuthi ungumuntu ukukholela ukuthi kulomuntu wesifazane ongabamba ingane encane. Abantu bangomama bayenza into enjalo. Asazi noma ngusathane noma yiwo leyo imithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bakholele ukuthi ungasebenzisa ukuthi ulale lomntwana omncane ongumfana kulento ezokwenzeka. Hayi, into embi kakhulu umsakazi, into embi kakhulu esingazi lokuthi sibambe njani singabantu emhlabeni ukuthi impilo bani sesiyiphila. Nxa sesilabantwana bangabafana abancane abasuka banukumezwe ngomama, omama esikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana. Abantwana bazophephelaphi? Amantombazana aye kubo baba adlwengule, abo baba babantwana bangabafana baye kubo mama bafike badlwengule. Yimkhubo kumele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajeziswe kabuhlungu kwenze kube kwenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi le nto yenziwayo i-wrong akumelanga iphinde yenzeke. Akumelanga umntwana umntwana ongumfana asabe ukukhuluma lobabakazi kumbe lomalumekazi kumbe lodade wabo ngoba udade wabo uzasuka amnukubeze. Lichilo nje lihlazo nje esizweni sakhile lesimsakazi into esabekayo nje.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.